Amotuweo Musa Binkala Wema Kope North Vizim Kumetwe Nketa 9 Prince Ndlovu Oye Otlo Bengula Atkins Maninzwa Osale Otlo Bengula Utelik Ndlovu Oye Otlo Bengula Ukasmiyo Mwanzimase Oye Mkanwini Kelvin Jamulo Osale Pumla South Kanye Longoni Zase Manyaya Oye Nkulumani Abasolo Abamiswe Mcheto Ndaba Kamantwa Kublawe Namusha Besetiswa amacala obugebengu lokutshontsha behlome ngezikhali bazaphindela enkantolo ngomhlaka 27 kulinyanga. Nasi isikhulume zamapholisa kobulawayo u-inspector Abednego Ncube.
Isayidi homicide-gator kobulawayo e-station egqegeshe kakhulu endaweni zamacala aphezulu ithole information from izakhamuzi bayikhangela kuhle yaze yayenza ukuthi kubotshwe omunye ojaha ogcine kamba abanye bakhe bazibaba yisicamulembili kodwa abanye abahlali bakhona abayenza inamba ibe ngu-13 basaphandle basabaleka kodwa sisabadinga.
Uncube uthi abathola laba bebehlome ngezikhali ezisabekayo kanti le mpahla abatholakale benayo ibiningi kakhulu.
Uthi sinaze ukuthi izikhali lezi bezi zazitholakale ngendlela yokutshontsha futhi yokugeleza khonokho basebesebenza futhi ukwenza amanye amacala. Impahla ke ziningi ezitholakeleyo ezingaba almost more than half a million ye-United States dollars ezitholakeleyo. Amapholisa asaphanda sarecover ezinye futhi impahla eziningi kugoqela ama-TV amaningi impela angafika even 10 ama-fridge ngowabesebenzisa izimota bethwala izingqamu even lama-matches nalaba asebenzisayo siyatholile.
Leyo ilunga lebandla le Citizens Coalition for Change CCC umnumzana Langelihle Zonda Dube ubulewe ngabantu abangazakaliyo beze bagqekeza endlini yakhe elophe kula West ebusuku bamtshaya bamgamula ngenkemba bathonta i-US $25 lanxa abanye bebecabangela ukuthi wabulawa ngezizathu zombusazwe. U-inspector Ncube uthi Dube wabulawa izigebengu ezazijonge ukutshontsha.
Ayinanga amasela sibili abasenza basombangazi siloko sisaphandisisa ngendaba kazonda obhubhileyo ngesigameko sokubanjwa kodwa siyathembisa uZulu ukuthi kuseduze ukuthi indaba yakhona siyixazulule naloba singake sitsho kathesa ukuthi kulaba sebebanjiwe engaba ekhona olesanda khona lapho kodwa amapholisa e-CID asaphezu kwalo mthamo.
Iningi labahlali bakubulawayo selilala komvundla sisaba kungenelwa ngamasela asebhahile kuleli dolobha laselizweni lonke jikelele. Abanye bathi ukubanjwa kwabasolwa laba kuzakwenza bake babuquthe. Unkosazana Sandile Ndlovu uthi laye ke wangenelwa endlini emadabukakusa
emagwegwe lapha umasela sithwalise nzima silali batshontsha babhidiza izindlu zabantu bayenza into ezingalunganga bangena batshontsha i-TV batshontsha lamafoni ayesechajeni khonapho into eziningi yazibasegcini.
Kulandela ukubothwa kwabasolwa laba abaningi bathelekile emapholiseni lesiyakhangana impahla zawo ezacathayo. Omunye wabo unkosazana Talent Nkomo.
Singenelwe ngamasela abasigqekezela bavula isivalo bakwathisa isivalo bayingena bafica ngilo mfana ongu-form 6 kuzafika bamtshaye umfana lwana bathe bemtshayile bathi bafuna imali bathi ngathi imali mnathi ayimali ayilayo basebe ngithathela i-chain user bathi beceda aba bethatha i-television ne-fridge baye bephuma behamba basiya baba sethukile bese silele lathi phansi sethukile.
Amapholisa athi ngaphandle kwabayisishiyagalombili ababothiweyo kunabanye abahlanu ekade bekuleli qembu ababadingayo. Ngiyimele i-Studio 7 ngobulawayo igama lami u-Ezra Chisa Sibanda.